abantu sebathatha lento obathi kaphileka ngayo bajahe kakhulu dumo abantu sebathatha lento obathi kaphileka ngayo bajahe kakhulu dumo bajahe kakhulu dumo bajahe
Ibe mnandi ngiyongqibele ke Dubai ngithi ton perion emaklabi ikhathi lami swaphe ngathi kline kodwa ngeke ngegazi igazi lomndeni wami noma ngabe kabani kanjalo ngiyayifuna imali igcwala ibhenki ngibe ngingasipani njalo njalo ngihlabela abaphansi Ikati lam swapin ngati klaini Kotwa ngege ngegazi Ikazi lo mdini wami Noma ngabe gabani
Abantu seba tata lento Obati kaphileka ngayo Bajahe kakhulu dumo Abantu seba tata lento Obati kaphileka ngayo bajahe kakhulu dumo 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 abantu sebathatha lento
Uzongwinya umingakahle kuwo kwazi kahle gcekene waphela umuzi wavela ubuthi bemali wena wawuthembeni bakutshela ukuthina mgozi kodwa umingakahle kuwo kwazi kahle gcekene waphela umuzi wavela ubuthi bemali wena wawuthembeni bakutshela ukuthina mgozi ngathi yika abantu sebathatha lento
obathi kaphileka ngayo bajahe kakhulu dumo abantu sebathatha lento obathi kaphileka ngayo bajahe kakhulu dumo bajahe kakhulu dumo bajahe kakhulu dumo bajahe
Nami ngiyefuna imali